Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani, ngoba amapholisa lawa ekhanzulu lawana asha ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze ukusebenza. Asho siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi izetshela phisa ebuya la isigijimisa esichotshanisa.
Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zasemzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Ngikwazi ukuthiwa ileli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotiwe ekhethweni. Iyalendlela zokuthi liqhubeke sibusa. So-ke kangisakuboni kulo nyezi ukuthi selokhu siqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina wona.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. UMongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle wokuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesi kamangwele ekufundwane njalo namhla lapho amapholisa akade ekhaphane lakamasipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentuthu ekhitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapholisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimexmall. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani, ngoba amapholisa lawa ekhanzulu lawana asha ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Asho siyasisebenzela, siyasisebenzela, naphi izetshela phisa ebuya la isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazi ukuthi siyenze njani, senze njani sibile. Mina angisakwazi, sengikhathele ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istendi yami ngiyabekelayo ngibhadalile, but namba sebesichotsha, sebesigijimisa, sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Jagawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawatchi kanye lempahla esebenzisa ezamagesi layo uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya kulobu nzima lapha. Mina ngizokuthengisa impahla ezima esimo lapha. Ngithe ngithi ngiyapakisha impahla zami ephutini lemota, apho ngibona amapholisa esefikile. In fact, ngithe ngingabona amapholisa esefikile, ngibhukuzwe inkwelo. Awantu etsha inkwelo, omunye gijima, omunye wazawuphosa wagxothwa imota, sofika amapholisa. Athi ngiyathi ngabona sengigonjolozelwe ngamapholisa, aphosa afika e-7, abandobha banjikela emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni zifike erobotini, ezokubaleka. Ngangena phakathi kwabantu, ngangena ejoyina sithi lapha. Okwemoto enzokwenza ukulandela lo munye wami endingisa laye. Ngikhuluma nje umhlane wami ubuhlungu, abamfaka imvubo, ubuhlungu mfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Sizina uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapholisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
Ngiphathanga kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni kunoku engangikwenza. I-school fees abantwana bami yikho lapho engangithatha khona, imali yami erent, imali yokudla yikho lapho engangithembele khona. Njalo njengomuntu oyele license, engangithenga i-license, mbone sifile kungalungelanga ukuthi ngixotshe emsebenzini lowo engiwuthembileyo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare e-Combined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe yena uthe njengenhlanganiso abavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu siyaphikisana lomasipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengenhlanganiso sibona ngathiwa ngakukho semthethweni. Umasipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle, bengakhangelanga esingathi yi-life lokuthi kumbe ukuphila kuhle kwabantu.
Ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe, yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni. Amabandla aphikisayo wona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuza kwenza ukuthi abantu beqakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Dengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobunengi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulume lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singaboni ushintsho lwakhona, siqhubeka lokhu sihamba sisiyafuna kungaze kuthiwe leli qembu libusayo lidliwe kumbe kuthiwe linothiwe ekhethweni le ndlela zokuthi liqhubeka sibusa. So-ke kangisakuboni kulo nqenti ukuthi kuthiwe lokhu siqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi ozakuwina wobani.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo, ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli sizwe akuphela kuhlakanipha, akuphela kuthuka, ngoba sizwe leli abantu abafunde kakhulu kodwa nje siqhubeka sihlupheka. So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile oleli mojongo beforma ibandla ngakuyena abalifumbayo wakungabafana abafunde kakhulu ababehlakani emuva ngoba indlela esiphila ngayo ayisafuna ukuhlanganisa kwalo kwalezi nsuku.
Bakhona yini obaziyo abacabanga njengawe Khumalo?
Abaningi kakhulu uzathola ukuthi inani labantu abazayigesa izaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezayihluphileyo emuva ngesizathu sibonise ngesithilo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhe bevota kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala koBulawayo ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka 2018. Bakhona na abangafuni ukuvota kulolu khetho? Nxa bekhona, iziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempila kahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO. Lumhlangano ojonge ukuhlaziya lokuphana amacebo owekuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowetshukela wenhliziyo owemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limkhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu laba ngaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esikodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu, 281 bafile kuleso sehlakalo, balimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilichumi lezilichumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokutshiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwenza. uxolo balaleli imtshina yethu ingani ayihambi kahle kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye ngikubonile ngamehlo kangikuzwanga. Udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiya phambili ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwedolobho elikhulu lakoBulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuze kushote le-Coca-Cola kayitholakali, kubangelwa inalayi price distortion ekhona. Kuthi koBulawayo nalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes ayashiyana. Kule price ye-RTGS esingathi thina ku-transfer, bese siba le-price ye-bond, bese siba le-price ye-US dollar. So ama-prices-ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu, okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, ikakhulu thina esingisizimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphathi ezimota, ama-prices ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange ke lwehle, lokho lukhona. Ukuthi i-price distortion ibhondi notyawe nalengasebenzi yabadinga imali yayemukeleka endaweni ezinene. Bese futhi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki, kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingamabhondi. Angayithenga ingamabhondi aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni ke imali le yabe siluze ivalu ke singathi nge-50%. So into enzima ke udube esihlangana lalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Kuba siphezu kwalo siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emayalahla. Sisebenza lapha le Reserve Bank, le Ministry of Industry, ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya imali yamanye amazwe le FCT foreign currency ibihlupha, kodwa abe Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangi singami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho saba le-SI-64 ebiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezi ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okutsho ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo, okunye obese kusilela ngamafutha ezimoda, kodwa okwakathesi yabikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo ehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa. Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani yeGDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludabango ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampo kobulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Mashingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sivula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngonumzana Maxo Sibanda othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikepe esinje sokuthi lali lizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
Uriki Moyo, omunye laye obebabaza isikepe lesi, ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcitshi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Asingaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kobulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi imbonani kuthiwa sidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje imisebenzi yakhona apha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyambabazika kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMasvingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika selesule izijeso zenoto lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. Imelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijeso lezi. Okuguqukileyo kugoqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalecatsha kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalecatsha akhe awe-Lord's Resistance Army. UHeather Nauert, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa-ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. Ubudlelwano okumele bukhuthazwe bugoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo ukuthi ilizwe leSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. Imelika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi umongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwendaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. Elemelika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emachebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yokhetho e-ZAC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.